Malingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imweni ngenjabulo lokuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje njengoba kulelanga lokukhumbula umuyi uDr. Joshua Nkomo silengqoqo lowaye ngumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Ngesikhangele umnumzana Joshua Nkomo owayikhokhela izabhu, abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asiko edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Angeke ngithi alubane kwabusa ngakwadlula. Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, singakhangela ukuthi emuva alubane kwakunje, alubane kwakunje wahamba njani. Ngoba singakhangela sisiya emuva, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva, kodwa sibe njongo yokuya phambili. Singakhangela sisiya emuva, kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni, ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelwene eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-Patriotic Front. Lokho akusenzakalanga nanxa uNkomo wayesefikile, ngoba abanye bafuna ukungena benjalo, okwadala ukuzunguzeka lokutshaywa kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ubana umhlaba khona lapho ubuvele wona umi njani. Okwakuqala, izaphu le-ANC eSouth Africa ngo-13 August 1967 zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye, ngoba amabhunu asolwa nge-South Africa ayevele khona eRhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sokufika leso sikhathi sama-ANC ukuthi inkululeko yarathi sibuya, kwaba nemihlangano phakathi kwamabhunu e-South Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa e-Mozambique. Okwakukhangelelwe ukubana amabhunu e-South Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwabanento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni ukubuyela kakhulu ku-1980 kulento ezigcine engingazikhangelelanga. Kuzobuya i-BMAT isikhona la, ibisikhona upgweru. Mina ngangena ngisayenza i-senior officers course egweru lapho engasukela khona e-ZMA. Bekhona phana e-ZMA undemera ugardener wokuqala owayesegweru esiyatshisa imizi emaboleni, i-BMAT yayingakudinga emfanekisweni, bikukhangele ngamehlo. Abantu bebulawa emidlenzi, i-BMAT ingakudinga ikhangele ngamehlo. Ebharabhara i-BMAT ikukhangele ngamehlo. Ukwazi ukuthi i-BMAT yona leyo yayivele igcwele i-military intelligence. But i-Britain wakhala ubana abantu bayabulawa ngegugurawundi, iphilela yazange ingenele. Ngenxa yokuthi i-Britain ngaleso sikhathi yona ibikhangelele ukubana lo obusayo uzagcwalisa izifiso zabo. Lakhathesi zagcwaliseka, wathatha umongameli wethu Mugabe wahamba e-Britain. Ukuphela eZimbabwe kumbe e-Africa engikhumbulayo owalwa i-guerrilla warfare, eqeda i-guerrilla warfare wase wafakwa isicoco sokuba ngomkhulu ohloniphekayo e-Britain okuthiwa ngu-Sir, kumbe ngathi was knighted.
Ngamafitshane, umuyi uDr. Joshua Nkomo umkhumbula engumkhokheli onjani?
Nkomo uye kuphela umkhokheli engikwaziyo emhlabeni owayekwanisa ukuzehlisa alalele abaphansi kulaye. Wakwanisa ukuzehlisa ngo-1980 abantu abaningi babekhangelele ukuthi into kazihambanga kuhle, kakulwiwe. Unkomo wakwanda ukulwa, bathi izikhali zikhona. Unkomo wathi izikhali ezikhona ngezokuvikela isizwe esesikhululekile, aso zikhali zokulwisa isizwe esesikhululekile. But akusikho okunye okukhangelwe ngabanye. Abanye bathatha izikhali zokuvikela isizwe babulala ngazo isizwe, bona vele sebesembusweni ngendaba yokungafuni ukulalelana ngaso kukubi, ngendaba yokuziqakathekisa njengomuntu. Kanti uNkomo ubezehlisa. UNkomo ufe engu-vice president, kodwa he was the longest serving member ye-armed structure. But kazange abe nendaba lokubana yena abonakale engomkhulu, yena wayefuna abantu bebonakale bengabakhulu. Ngiyabona uyakhumbula kahle nxa ulandela. Uthe esekhulule kuma-election ezaze-eme emagwebhe, wayeseliwe ukubana kungcono ungami emagwebhe, wena ukhethe kuphela uye ephalamenti ngoba wasebenza. Wanda uNkomo wathi ngiyakhethwa ngabantu. Ngifuna ukuma phambi kwabantu besazi ukuthi kume umuntu abamkhethileyo. Angifuni ukuma phambi kwabantu bese besilo umile nje uyasikhokhela simkhethanga. Esabakhethayo basebezindlini ngoba basithanga ithuba lokubakhetha. Inkomo wakwanda ukuthi ame phambi kwabantu engakhethwanga. Lanxa enguye owaseva kakhulu ekulwiseni isitha. Isitha siyakwazi ubani inkomo walwisa ngamandla onke from ekujafeni waze waguga wafa. Ngalokho ngiyamhlonipha, ngalokho ngiyamkhumbula. Mina-ke ngengaba lelithuba futhi lokusebenza ngeduze kwakhe, ngihamba naye. Ngingakutshela izitha eziningi, imhlambi ezaziqonde yena, hhayi khona eseZambia, hayi khona eseBritain, hayi khona eseAmerika, ekhonapha eMashinge imoto yakhe yathatha imhlambi eziningi. Akazenelanga ungena phakathi ngoba yayivele ilungiselelwe ukubamba inhlamvu ubana zingangena emntwini ophakathi. Sikhona, ngikhona phakathi. So ngizama ukukutshela ubana ngumuntu owaqondwa zinhlamvu zezitha, waqondwa nazinhlamvu zabantu ayebakhangelele ukubana ngabangani.
Lo-ke bekungumnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.